Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaphathi intambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International, yikho sibesabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube UN security liyana ikhansi ema-resolutions zawo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba kuthi lawo lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500, lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlasele, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, otshone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho okuhlolwa khona leli gcikwane, utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane lele coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi beyahlolwa emngceleni laphana e-Bite Bridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Bite Bridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe esehla Robert Mugabe International yikho sike savela khona ukuthi igciwane lingaba khona. Kodwa imizamo yonke enziwa ngohulumeni ukuthi kube le ndlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeborder ebedbus loba yiphi iborder labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo. Kodwa singazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspekthwa ukuthi bengabe labo igcikwane zindawo ezindani lapho abahlala khona, ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe, uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle, njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane. Yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu, ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-report abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye, bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Esekuzwileyo ngaye umphathi ntamba yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane, kodwa babe funti babakhanyele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani, njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana i-International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele mcimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT, unkosikazi Dorothy Bebe, uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi, hathi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu, ngoba sibafundise kakhulu nokuthi yasukela njani ngaphi. Okokuthi njengoba nje khathi esisikhuluma kunje, angithi kule-UN Security liyana i-Council ama-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi lawo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, silama-teachers, silabantu abanjengami, so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khonale esizigqada ngabo, kodwa bonke laba abantu basuka esizwini likamama. Okokuthi ngakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president awelizwe ayakunaza lokhu kubasibiliyeni u-8 lo ahlabe yi-holiday, bonke abantu bathome be-celebrator ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisa, ngoba umama ngunye osiza lo mntwana phansi esesisini layo engakwazi ukuthi umntwana kumbe kuyini, kodwa azabe kwazi ukuthi umntwana esembelethile khona esaziza ukuthi hayi ngibe kungumntwana fikile echithekelwe ligazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi eziphisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu, umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe, yilaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besicela ukuthi basize njengoba bona beyiba abakuza abagunda ama-shoulders abo njengoba abaphathi belizwe abaningi uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda. So into ethina esiyifilayo njengabomama bona be-don't feel it. IZimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area. Omama bashona behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo. But izinto zonke zona lezi akulamuntu ezinanzayo ukuthi fila imama usebenza kanjani. Esuka lapho umama uya ngekhaya, esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe. Ekuseni abantwana bavuka bayageza lasibi sakhe yena ubaba ukuthi ayinhloko yomuntu. Kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasekho. Kuyini okungavuka kudliwa nguye phasa nalo egokini eqonda indawo yona.
Lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-Early Childhood Development bengakayi kusifundo sokuqala u-Grade 1 njalo befunde baze bayifika ku-Form 4. Abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisithiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili. Umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana. Njalo, la mantombazana la engaxotshwa isikolo nxa ekhulelwe. Iphephandaba leli Chronicle lithi ikliniki esanda ukwakhiwa eLupane eChongogwe isiqalisile ukusebenza. Umnumzana Christopher Chuma, u-Chief Executive Officer weLupane District Council, utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki, yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba, kukanti kusalungiswa impahla zokwakha eDonganmunzi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mabawuyeye ma ngikhuluma nje eLupane Plumtree Cholocho Gwanda Bedbridge Victoria Falls ngwahamba emofisini kusebenza abantu beshoneni thina abantu besindebeleni asela umhlaba. Msakazi ngicula lengoma ngicula ngendlela ebuhlungu ongajabula isilane South Africa asikho ngenjabulo silapha ngokuhlunyezwa.
Ngiyalibingelela lonke bingelele imuli yakokhuphe yonke bingelele lenkosikazi lami lakongwenya labantu abami abase homestate bonke ngiyababingelela mbingelele lomlawuzi ngemva kathi esulalela iStudio 7 lobaba usajantu walala iStudio 7 ngiyababingelela lobaba usabusane ngithi hayi ngeza mdala sabusane don't worry ungakhali mdala wami ngiyakubingelela hayi asibekezeleni izaba right iZimbabwe nasehabroni kwele Botswana.
Bonanza nibonani, eyi, hayi bantu bakaStudio 7 i-corona le hayi izasenzela ukukhulu thina vele sivele sipheli.
Sanibonani kuStudio 7, siyambingelela, siyambingelela bonke odumele inkomo nabosithandekile emhlanga. Siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo owazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa iZanu-PF. Futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya iZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu khulunywa ngezano nomnangakho nabo nabantu bayo. Siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovota sikhipheni lohulumente wencindezelo. Abantu bahlukumezekile asizameni sonke ekuphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asihambele siyovota. Futhi okunye iZANU-PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngaye. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa etsholotho, abantu bagijima bamvotete, hhayi umuntu wakithi lona. Athi amavoti lana ehambisa kuZANU. Wenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi yena hhayi no ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma iliphi izwe. Lingabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena ye wathwathi ama-sanctions arongo. Kuthi yena uyajabula ukubona amasotsha ebhizi etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi, aqashelwe ukuprotecta mina nawe. E-South Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyaboshwa. EZimbabwe angeke lize liboshwe iphoyisa kusho ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaye abantu. So that's why benikezwa ama-sanction. Another enye into futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Mlebo, umlandeli omkhulu we-Studio 7. Uhlelo lumnandi. Ma ubheka isizwe se-South Africa eMzansi, abantu ngabheka abantu abalamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-access ama-instruments, ba-access ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehluleka kunoko. Kanti wayesingaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane. Nje talent igcwele kwamthwakazi ngikwazi lokho. Sinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu. Ngiyabonga umsakazi omuhle, uNkulunkulu akwenzele kahle.
Lona nguPhilani Mfoka Mlevo. Concern yami naye lapha ukuthi ngizwabethi babophile umeya wase-Falls, e-Vic Falls, uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright ye angigqugquzela umkhonyovo kodwa-ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla into zikahulumeni bengavunyezwa. Kodwa namhlanje ngenxa ukuthi lowo ngumuntu we-MGC that's why bembopha. Namhlanje umkhonyovo uyaqala. Namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho liyibolile linje akusiyo kutshontshe babekwenza kunoko bona.
Mthanda ukubana ngithi mina lokhani okhulunywa ngaiZANU PF besenza amahlaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana. Izaba nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uTrump izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe leZimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona abathungameleli sibakhethanga thina abantu cha. Bazifakile bona nje njengeZANU ngoba bahlala besifaka vele yabona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe. Angazi-ke ukuthi kuzophetha kanjani kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone. Bayeke ubunke, bayeke uziphakamisa ngento ezingekho bona behlupheka kanjani beZimbabwe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi kodwa lesilokhu sisazama ukuthi si live streaming. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu namashumi ayisithupha lasithupha, i-366. Okulinani elilandela eleChina ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, eleItaly selivale esinye isigaba salo ise-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, leMilan, leVeneto, njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus, ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani nobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe eye-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
amaZimbabwe into omele ukuthi uyinanzelele yile amaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woseEngland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusobala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipateayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomnye umnyaka kukhethwe uMacharles esengukansila England khonapha bakhona hlabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oChigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo baMazimbabwe simply they are participating bakhona ku-politics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika baningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi balandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube mainland Europe khonapha uyafica amaZimbabwenzi siyalandela kakhulu
kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazwe zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela esebhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembube ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobecha, kolobecha, kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
zisabu,
kolobecha,
izinana,
kolobecha,
zonke zumsha,
kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
kuchawa butala,
kolobecha,
izidalwa
kolobecha,
zonke la,
kolobecha.
City ingane kwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uthandeka moyo uHeather Dube, uzanele uzama nengalo Duduzile Sibanda, bona abasanda ukuwina i-personality of the year kunama awards. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathinta bomanyano weSADC bathi gwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.